So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 14 kumpandula 2017 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
On the advice of the Zimbabwe Electoral Commission,
ngiphawulalolu hlelo kulandela ukuxwayiswa ngabeZimbabwe Electoral Commission. Njengohulumende silandela izinkondiso ezikusisekelo sombuso kanye labeZEC.
Uhulumende uphawula okusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo.
Manje sokuzimbula abasebenza lamhlanje onjabo Thokozani, labo Stavmo, labo Abednego Pes, ukuthi bafumele egcekeni bathi bona kuthiwa ngira imuvi ngoba vele babamfundisa ukudla. Hayi kuthiwa inja ungayikhulisa ukuyifundisa ukudla inyama. Kufanele ube kwathi mhlazana ingatholanga inyama, wena ngoba inyama.
Iyaqhubeka imizamo yokuqeda ingxabano ekhona phakathi komkhokheli we-MDCT umnumzana Mokgentsangirai lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Lanxa uhulumende seqale uhlelo lokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota, bakhona abathi akucaci ukuthi lolu hlelo luqhutshwa njani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namhla uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku e-biometric voter registration emkhosini owenzelwe endaweni ezimbili e-State House laseHarare International Conference Center, lapho umongameli Robert Mugabe lomkakhe kanye labasekeli bakhe labomkabo abahle babhalisa khona. Kubika uMavis Gama.
Ephawula lolu hlelo e-State House, umongameli Robert Mugabe uthe lokhu ukwenza ngemva kokucetshiswa ngabenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ZEC, kulandelwa imithetho ephathelane lalo msebenzi.
On the advice of the Zimbabwe Electoral Commission,
lolu hlelo kulandela ukuxwayiswa ngabeZimbabwe Electoral Commission. Njengohulumende silandela izinkondiso ezikusisekelo sombuso kanye labeZEC ukuba kumele luqhutshwe njani ukhetho elizweni. Isisekelo sombuso siyatsho ukuba uhulumende kumele abe nguye ophathisa ekuthini kutholakale konke okudingakalayo.
Umgcini sihlalo wekomishini yeZEC uJustice Rita Makarau uthe ukusungulwa kohlelo lokubhaliswa kwamagama ngendlela yeBVR yisibonelo sokuba sebelulungele ukhetho luka 2018.
We would not have sought your advice to issue the proclamation if we were not ready.
Kwasekelwa ngomunye wama-commissioners aweZEC unkosikazi Sibongile Ndlovu okhuthaza uZulu ukuba athathe leli thuba ukubhalisa amagama abo ezigabeni abakizo kusukela ngomvulo ozayo.
Okunye njalo esikufunayo yincwadi etshengisa ukuthi umuntu lo uhlala ngapi. Ungeza lencwadi yamanzi, lencwadi yamagetsi, lencwadi mhlawumbe eyesibhedlela elekheli lakho elitshengisayo, kumbe ubhalelwe emsebenzini ngoliphethe emsebenzini, kumbe ubhalelwe incwadi ngusobhuku abasemakhaya, induna, umlisa, kumbe o-headmaster ezikolo bangabhala lezi zincwadi. Kungenjalo, layo hlala laye kulabo abalojayo, ohlala la ngakubhalela ukuthi ye uhlala endlini yakhe lapha. Nxa kungenjalo uyenza lokho singa esithi thina iaffidavit. Uyabhala kusayine bazabe bekhona okhomishina bama odds kuzo nezindawo urejistelwa kuzo ukuze umuntu wonke abe lendlela yokuthi arejiste.
Kodwa abamabandla ezombusazwe waphikisayo lokhu yekhonona ethi ukuphawulwa kwalolu hlelo lamhla yibusela lobuqili bukahulumende kaMgabe njengoba imitshina engamakhulu amane esikhona imilutshwana kakhulu. Besola ukuba kwalomkhosi e-State House okwenze behluleka ukuba khona njengoba bebenganxuswanga. Basale sebebambe owangaphansi belinde bese-HICC lapho obuvele usenzelwa khona. Umsekeli kanobhala jikelele webandla le-Democratic Assembly for Restoration Dare, umnumzana Edmund Gonde, ngomunye wamalunga amabandla aphikisayo atshone elindile ese-HICC.
Usibona ngantiwa kuyinto embi kakhulu. Ngoba thina ama as opposing political parties yithi ama stakeholders awezeki ngoku kwama elections kumayelana ngathi. Ngakho ke makulontshwa kumbe kulento yenzakalayo thina yithi kufanele sibe ngabaqala as opposition. Uhlupho lube khona ukuthi sitshelwe vele sesingapha njalo sithe sesizama ukubuzisa kwathiwa e-State House ngale kufunakala abaku-public office. Of which ukuthi kulokhu phambathiseke okuthize khonapho ngoba thina yithi ama stakeholders. Into zangkhona zonke nje azibalulekanga, sikwazi ukuthi information yale izasitowa ngaphi, kugcinakala okungakanani.
Lolu hlelo oluqala lamhla luzoqhutshwa emahofisini awezek ezigabeni ezingamachumi ayisithupha lantathu 63 luzoqhutshwa mhla zilichumi lanhlanu ngozibandlela womnyaka ozayo ka-2018 andubana kulungiswe ugwalo olutsha lwabalelungelo lokuvota i-voters roll. Kodwa abezeki bathi lokhu akutsho ukuba uyamiswa ngalelo langa lomsebenzi ngoba ukubhaliswa kwamagama abantu ukuba lelungelo lokuvota kuzaqhubekela phambili kuze kuye kuthi sekusele amalanga alichumi lambili ukhetho luqala. Okwamanje abezeki sebanelise ukuthola imitshina engamakhulu amane 400 yona kumele ibe zinkulungwane ezedlula ezintathu 3200 eminye ikhangelelwe ukufika elizweni mhlaka 15 Mfumfu. UMgabe, abasekeli bakhe, iziphathamandla zikahulumende kanye nenkokheli yeZANU-PF bebengasekho emkhosini owenzelwe e-HICC. Owenzelwe e-HICC ungenwe zinkokheli zamabandla ezokholo abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu, inkokheli yamabandla aphikisayo kanye labenhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Iyaqhubeka imizamo yokuqeda ukuxabana okukhona kwe-MDCT phakathi komkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Amacele omabili ayakhulumisana ngokwenza umhlangano ozahluza ingxabano yababili laba. Icele likamakhophe lona lithi umhlangano lo awumelanga wenzelwe eHarare ngoba lisesaba ukuhlaselwa izikliwi ezatshaya umakhophe kobulawayo ngenyanga edluleyo. UTsvangirai lomakhophe kabavumelani phezu kwendlela umanyano wamabandla aphikisayo omele ubunje ngayo. Ukufuthelana phakathi wababili laba kuphinde kwadlondlobaliswa yikutshaywa kukamakhophe labanye bakhe ngabasakhulayo be-MDCT ababikwa babesithi bathunywe nguTsvangirai lanxa nje yena ekulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Kubandla likaTsvangirai kulohlupho olukhulu. Uhlupho luyikuthi ubukhokheli bukaTsvangirai manje sokukhanya ukuthi abantu singathi ngesilungu phecelezi bu-questionable kubo. Kungenxa yokuthi bamvumela abantu abaningi uTsvangirai ukuthi azafike kusibangiso esasekuso lamhlanje. Bayenza i-MDC yangani iba part of iba singathi ngezinye indlela impahla yakhe lapho ayenza khona umathanda. Sokunzima manje ukuthi abantu abamvumele senza konke khonokhu ngoba ngesikhathi echaya abanye baxo abaqoqo abahlulu zasenza ikwenza babe kubona ku right ukuqondisa ukuthi akwenze manje sokunzima kulabo abasebenza lamhlanje onjabo Thokozani labo Love More labo Abednego Pete ukuthi baphumele egcekeni bathi bona uthwangira imovie ngoba vele babamfundisa ubuyo ayithi ukuthiwa inja ungayikhulisa uyifundisa ukudla inyama kufanele ube kwathi mhlazana ingathola nginyama wena ngoba inyama ikho bese kulesi ubona usenzakala ku case ka Thwangira ile njalo olunye uhlupho olukhona uhlupho olungolwabantu bemadeveleleni ukuthi bayathanda ngazo zonke izikhathi ukuba ludlawu lwabanye ikakhulu labana abavela ngasehlangothini lwemashonaleni
ubona kuphela njani okuyinto lokho baza kwenelisa na ukukulungisisa
eqinisweni elikhona uThwangirai ulawo amandla lamano okuthi into le ayilungise ngendlela afuna ihambe ngayo yena ngoba vele amandla lamano lawo walikwa kusukela kudala ngabo Welshman besese kuye la ngabo Tendai besese kuye wabachaya wabakhiphe bachaye bakhipha athatha afaka abanye abasebenzi abachaya bakhiphe namanje uThokozani laba angabachaya bakhiphe futhi athole omunye umuntu ovele emasebenzi abanye abantu avele emathebeleleni abangabuya basetshenziswe nguye kumbe uWelshman bona bana baphenduke futhi babe ngabafana bakhe njengoba wenze lehlale kwenza so ukuziphele vele into le bekuzaba kuhle nga abantu bamathebeleleni bengamanyana bonke bazwisisa ukuthi bayasetshenziswa ezudlawu lwabantu bemashonaleni manje njengoba kungekho umanyana lokhu uThwangira nguyoza iqeda indaba le ngokuthi uzabahlanganisa uzahlangana labo Thokozani akhulume labo ngendlela yena afuna ngayo kunzima ukuthi bona bamamtwiste bambophela icinga lokuthi bathi siyakukhupha esikhundleni uThwangira akakhupheka esikhundleni kodwa bona bayakhupheka
umnumzana Brilliant Mhlanga ocubungula ezombusazwe sixoxe laye esebilithani Kuwoza Friday ngolwesihlanu sihamba lo Stangolo noNgoma bephethe idlalade labo elitsha
uStangolo noNgoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrika ohlanganisa iacoustic guitar le instrument yethu yaseAfrika imbira
uStangolo noNgoma kuWoza Friday ngolwesihlanu ungakhutho umhlangano omkhulu obukhangela ngezamasiko ugqitshwe ngenkuthazo yosekelo lwemali yokubhala phansi imbali yamasiko ukuze alondolozwe kubika uMark Peter Ntambe
izwe kazi le-Afrika libhekane lodubo lokuba labasakhulayo abakhanyayo bengasathakazeleli amasiko abo bengasawananzi ngaphandle nje kwabaphakathi kwenhlanganiso ezifana nabochipawo abenelisa ukuyadalela emazweni omhlaba beziqhenya ngesiko lesintu
amathoba nesiyahlangana
ngenhloso yokuhlaziya kwezigaba eleZimbabwe libambe umhlangano we-International Conference on African Cultures ICAC eHarare okwamalanga amathathu usekelwa ngemali ngabenhlanganiso yakwelebhilithane e-British Council unkosikazi Thuli Mlambo James ovele eGoli uthi kulusizi ukuba abantu sebelahlekelwa ngamasiko abo kusiya ngendlela asebephila ngayo
sesiwalahlile amasiko but nakhona kuqhamuka komama nabobaba bathi mase bahlala emadrobheni bakhohlwa ngamasiko ngoba uma usehlala edrobheni impilo yakho iyashintsha I think ne-structure sishintshile kunezinto angikhona ukuzenza iunderstand awukhona ukukhuluma nabaphansi ngoba i-structure sokuqala nje imizi ibe iyakhona ngakhona ayiyakhanga ukuthi ukwazi ukuthi khona nabakini uhlala emafletini hlala baningi ngoba so impilo ishintshile and nale nto eyenzakalayo emathelevishini masibuke amathelevishini e-South Africa mina ngibona kwami babhekeka bagxile kakhulu kuinto zaphesheya hhayi into zethu and yiko umphakathi ufa
umlobolo dumo oloba ingwalo ezibhekana okumayelana lamasiko kugoqela ezomculo unkosikazi Joyce Jenje Magwenda uthi lolu ludubo olunzima ukuluqeda ngaphandle kokwamukela nje kuphela ukuba amasiko lawo aya ekuqhuka
ukuthi ukhulume ngokwe culture ikuthi abantu bazazalwa bafi bazalwe bafi so I culture embari mina yi tradition yami so mina I'm one of the people qhakathekisa i township culture ngani ngibhale ngayo i township culture ngabhala nge music because nxa sithi culture nje nxa ngiyigcinile like that ngizayinika abantu abami i-traditional i-tradition yethu esithi ngiyisintu khathesi ukuyibamba sibili ukuthi siyithi nansi akusela
ingcitshi kulo mhlangano zikhuthaze ukuba ohulumende emazweni awezwekazi le-Afrika kumele aqinise izivumelwano zokulondolozwa kwamasiko baphinde besekele imisebenzi ethuthukisa amasiko ngemali. Isibonelo esihle kuyimisebenzi efana lezifundo zomculo womdumo wendulo emakolijini wonke eze-ethnomusicology ezigoqela umdumo ofana lowempira le-marimba. Umnumzana Vothebe umlobi wakubulawayo njalo eqiqisha ezomdabu uthi kuyadingakala ukuthi imbali lolwazi lwamasiko aseAfrika kulotshwe phansi emabhukwini njengendlela yokuwalondoloza ukuze lolo lwazi lufinyelelwe kwelakusasa okuzagcina kusenza ukuba lungachabalali njalo lutholakale kwabasakhulayo abangabe belufuna.
Kuyadingakala ukuthi sigwale kubhalwe ngamasiko ethu esukunanzelelayo nje njoba ngikhuluma nje lami nje ngingomunye wabacombayo ngifundele konke lokhu emzilikazi art center laphana kulapho ngifundele khona sesithi yakhangela sisinanzelela ukuthi khona lokhu ukucomba ikakhulu ukucomba lokho kwesikhiweni okwakusebenzisa impenseli lamapenda kwaqala eSirene ngo-1948 sesinanzelela futhi ukuthi khona lokho kusenziwa azange ke sibhale kube lengwalo ezithize ezizasiza abasakhulayo izizukulwane.
Kube lokusolwa kwezenzakalo ezifana lezimpi zomdeni kwamanye amazwe akulelizwekazi ezigcina zibangela ukuchabalaliswa kwezinye izakhiwo ezikhomba imbali lesiko lamazwe la okumele kumiswe. Lo mhlangano ophele izolo ungenwe zingcitshi ezivela emazweni edlula alitshumi awezwekazi le-Afrika okugoqela iSouth Africa, Congo, Nigeria, Namibia leKenya. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntande.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abangamachumi amabili lantathu bafile engozini yomlilo kwesinye isikolo esisesikolweni seMalaysia iKuala Lumpur namhlanje ekuseni. Abacitha umlilo bathi umlilo uqhamuke kwesinye isakhiwo esilala abantwana abangabafana i-dormitory. Lanxa uhulumende eseqale uhlelo lokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota olusebenzisa imitshina yakulezi nsuku eyama-biometric voter registration, kolokungacaci kwemininingwane ephathelane lalolu hlelo. Uthe ememezela lolu hlelo ngeviki edluleyo, uMongameli Mugabe uthe luzaqala lamuhla lukhawule ziku-15 ngozibandlela. Kodwa imitshina yokuqhuba lomsebenzi kayeneli ngoba sokufike ngamakhulu amane kuphela, khona kudingakala imitshina ezinkulungwane ezintathu. Bakhona ababikwa behambe endaweni ezitshiyeneyo besiyazama ukubhalisa amagama abo namuhla, kodwa batshelwa ukuthi lolu hlelo alukaqali ngoba imitshina ingakafiki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye losikomishi ogatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo ukuthi namhlanje umongameli welizwe ulontshe officially i-DVR registration. Kufanele ukuthi nxa i-DVR registration iqalise bekufuze kube lomthetho osinika isikhathi esizaba khona esokurejista. Alokho-ke kufakwe ukuthi siyaqala namhlanje siyagcina mhlaka-15 January. So sibone kulungile ukuthi kwenzele ukuthi siqale kuhle. Ngono siqale khona ngale ku president le first family labo deputy bakhe labanye ukuthi iventi official. Sesuka khonapho zayahlangana labantu bamaphathi lama stakeholders amanye kwenzele labo sibatshele ukuhamba njani sibarejiste. Ngikhuluma nje kathi kuvele bayarejista bona ngokwabobodwa. Sathi sisuka lapho sesizahamba-ke from next week ngemande siye kufaka imitshina eminye kuma district offices. Where people can go and register. Sikhalise kathesi ukuthi abantu bazoregista simelele ukuthi imitshina yethu eminye eminingi eyiyo efuzile khona eminingi yakhona ibuye ekupheleni kwenyanga naleyo esesingenalo igusu lonke sibone ukuthi yonke umuntu uyarejista indawo ngendawo.
Mnumzana Ngwenya, wena ungathini ngohlelo lolu? Siyabona ukubana sebekhona asebeye emadale ukuthi bamise ukuthi luqale uhlelo lolu. Ungathini wena lokho?
Ya, ngingazi ukuthi kulokumiswa yini okukhona ngoba i-statutory instrument yayivele sikhulunywe ukuthi kuzaqala. Kodwa mina angilankinga lokuqala umsebenzi. Inkinga engilayo ukuthi yena uLitha Makarao wathi yena imitshina ifanele ibe kube yi-3000 beyibekuwo 3000 kodwa kule 400. Imitshina engu-400 yena wathi yena isetshenziswa ukutraina ama-master trainers. So ungazi athi wena usithatha imota e-driving school sithwala ngayo abantu. Imitshina eyalethwa ye-400 uLitha Makarao wathi yena ngeye-training ye-master training. So nabo sebesithi bona kathesi abantu sebeqala ukubhalisa masebegijimela ngoba umongameli welizwe usekhona sekule-statutory instrument. Yikho lapho kule problem khona. Kuyatshengisela vele ukuthi abantu bezanu laba vele kuloku kugqine bowenzakalayo. Lokhu siyaqala kwi-statehouse seli siyakhuluma lama-political parties ngale sesifaka imitshina ama-district centers. Yikho kuze ngithi abantu bakhali besithi bona abanye abarejistwanga. Kanti kungani into zeZimbabwe kanti izindaba singenziwa ngendlela enhle. 3000 machines kangene i-registration kale umuntu wonke on the same day.
Nanto daba Commissioner Moyo uthini?
Angiyakuzwa mfowethu indaba yokukhulumayo. Vele ngabe into bezihambe kahle bekuvele silesifiso sokuthi siqalise at the same time. Manje kwenzakele ukuthi imali zaphuza ukuphuma kwasekubuya imitshina yokuqala leyi engu-400 yokutrena abantu. Ithe njengoba sisamelele enye ebuyayo leyi engu-400 kulokuthi sifome ukuyigcina ingasebenzi. Ngcono ibe yiye siyifake kuma-district. Abantu abakwanisa ukufika khonapho kuma-district office bayeberejista asisoze siyikhiphe futhi khonapho leyo mitshina. Iyahle ibe eyasetshenziswa even after sekuvaliwe i-registration leyi eyavalwa ngo-January ukwenzela ukuthi ibe yiyo eye-continuous voter registration esiya phambili. Ithemba liyakhumbula ukuthi vele i-voter registration yona ngokwayo izaze ivale amalanga angu-12 after sokuphele i-nomination court yokuvota khonalo ngomnyaka ozayo. So kusho ukuthi okathesi sibona ngcono ukuthi kulothi sesinyile khona siqalise. Ngiyamuzwa sikulungweni le nto ayikhulumayo asiveke siphikise ukuthi bekukuhle ukuthi ngabe sikhe kale at the same time.
Mnumzana Ngwenya, kuthiwa lapha ubuqili du akusela, uthini wena?
Ngiyamuzwa phela umoya. Angitshela umoya ukhuluma nje njengokhomishina omelela izethu. Kodwa thina bese silandelela i-procedure iyayivele ikhuluyiwe izethu ukuthi ziza imitshina engu-3000 yezakala ukuthi imitshina yakhona ibilokhu isebenza kathesi. Mina bengithi mina kodwa kasifunde bakithi ukuthi nxa sisenza izinto senze izinto ngendlela eqondileyo. Nxa beyehlule kulethi imitshina yokuvota yokurejista kathesi sizathe singena kukhetho next year sizazathiwa khona i-polling station le ilapho leyana kayilapho kutshengisa ukuthi vele abantu bakhona kabalungisekanga kuthi izinto kazenziwe kuhle. Nxa imali zingekho zokwenza bakuphulisa kula mali abantu badinge imali. Ngoba i-UNDP ayithe khona siyazalinika imali bona bathi bale mali uhulumeni uzabanika imali. Khathi sebesikhona imali yakhona yokuthenga imitshina kayikwananga. Ye, siyabonga ukuthi kuyakhulunyeka. I-advantage ukuthi izekhi bayakhuluma labantu lama-parties bayazi kuyezwakala. Kodwa kabaningi abafundi ukuthi nxa bengathembisi ukuyenza into kayenziwe ngendlela enye.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe ubexoxa endawonye lo Commissioner wogatsha lwezokhetho lweZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi loba ubudlwangudlwangu sobuphansi kwele-Syria kuqhubekela phambili ukukhahlanyezwa kukazulu kulelo lizwe. Inhlanganiso le ithi uhulumende ka-Bashar al-Assad uqhubekela phambili esebenzisa izikhali ezilentuthu ehitshayo endaweni lapho okulabantu abalwisana laye. Uphenyo olubizwa ngokuthi UN International Commission of Inquiry luveze ukuthi uhulumende lo usebenzisa intuthu ehitshayo kanenginengi endaweni eziningi. Uhulumende lo usanda kubulala abantu ngezikhali ezilentuthu ehitshayo edolobheni leKhan Saikhun lapho kwafa khona izakhamizi ezedlula amajumi ayisiyangalombili lantathu 83. Uphenyo lolu luveze ukuthi uhulumende ka-Assad osebenzisa intuthu yesirini emadolobheni atshiyeneyo usedale ukuthi lezi bhedlela ezibonjwayo zinganelisi ukuqhuba umsebenzi ngemfanelo. Lokhu sokwenze ukuthi kufe abantu abaningi abangananga lutho kulandela ukuhlasela kukahulumende weSyria osebenzisa izikhali lezi. Uphenyo lolu luveze njalo ukuthi amadolobho ahlaselwe kusetshenziswa izikhali lezi akuqala i-Idlib, iHama leGauta lapho okwasetshenziswa khona intuthu yechlorine. Uhulumende weMelika uthi kumele uhlangothi lwe-United Nations Security Council luthathe isinqumo sokuvimba u-Assad ukuthi engenzisa ntando eSyria lapho wabulala khona abantu abangelacala.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Impilo ngakuthi igcwaliseke ibe impilo enhle, mele sincedisane. Kwasisuze nomama siyasuza konke okuhambelana lomuntu ongumfana. Siyancedisana khonapho, nxa ufuna ukuthi ufone khonapho ukhuluma isikhalazo sakho, siyathola abanye abangakuncedisa. So siyisuze nomama, singeneni sincedisane, sikhule sibaningi.
Njalo futhi singahlangana singabomama kuyanceda ukuthi lo lalo nxa ikhipha okwakho okumhluphayo singahlangana ndawonye, kuyanceda ukuthi sazi ukuthi noma lokho okumhluphayo ayikho yedwa and ngokuthola ama-opinions abanye nokuthi abanye bathini kuyasinceda kakhulu ukuthi sincedakale. So luhlelo oluqakathekile esikule kumele silulandele ngoba luzasinceda impilo yethu yakusasa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuwoza Friday ngolwesihlanu sihamba loStangolo noNgoma bephethe idlalade labo elitsha.
USitangolo noNgoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrika ohlanganisa i-acoustic guitar le-instrument yethu yase-Afrika imbira.
USitangolo noNgoma kuWoza Friday ngolwesihlanu ungakhutho. Lingayikatshana balaleli, luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho uPraxedus Jeremiah lo Mavela simhlanganya huye abazaphatha kona udaba lokudlwengulwa kwabantwana lamhlanje. Singakazigqibi ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende sephawule ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku ema-biometric voter registration kits. Yaqhubeka imizamo yokuqeda ingxabano ezikhona phakathi komkhokheli we-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai lomunye wabasekeli bakhe uNkosazana Thokozani Khuphe. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.